Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabo lenkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 6 Mabasa 2022 ngu President Jeremiah. Yendabeni zethu lamhlanje.
Awenzwe ngokhulumende weZimbabwe singathi yokuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotape. Izimdola kalisancedi. Abantu kabalifuni, abana confidence lana. So ukuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezimdola abantu bengalifuni. Akuncedi, akuthuthukisi umnotho. Kahle kahle uyaqhubeka usifa. Ngoba okwenzakalayo intengo yempahla izaqhaza.
Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe babika ukubana baza kwethula imali entsha ehlangeneyo yephepha yamadola alikhulu, i-100 Zimbabwe dollars. Kulabantu abangaba yisigidi lenxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe phakathi kwamaviki amabili edluleyo phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo. Behlaba abantu leli jikiseni kusukisela mhlaka 21 wenyanga idluleyo ekambimbitho lwaphela ngo-3 Mabasa.
So we've got a show ukuthiwa khona honoring imbobo elegend khona abatholi bembobo abathola kudala kusukisela ngo-1960 something up to right now. Yaba one of the likes of Latin policy, Sundusa, Sisiyezi, Amabhobesi and others. So the siyenza leyo isho ngo-Friday mhlaka 8 of April 2022. Therefore, ngo-5 PM siyafika u-8 ebulawayo siyathatha.
Yabe inhlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa eyethubela Arts Foundation yakobulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempela viki ukuhlonipha amaqhawe umculo womdumo wembuke. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Abebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe babika ukubana baza kwethula imali entsha ehlangeneyo yamadola alikhulu Zimbabwe 100 dollars eyephepha. Le mali yethulwa phansi komthetho kahulumende we-Statutory Instrument 68A of 2022. Intethele zindaba yethu uMavis Gama uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngaphansi kwalomthetho isimemezelo sikahulumende sokuba kuzokwethula imali yephepha 100 dollars ehlangeneyo senziwe kulandelwa isigaba sesimajumi mane somthetho we-Reserve Bank of Zimbabwe Section 40 subsection 3 of the Reserve Bank of Zimbabwe Act chapter 22.15. Enye ingcwethi kwezombusazwe lezomnotho uMnumzana Lobani Nondo uthi kalisizi lutho lelinyathelo uhulumende aselithethe.
Awenzwe ngohulumende weZimbabwe singathi yokuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotape loba ukuzama ukubutha amanzi asechithekile. Into enzima kakhulu. Izimdola kalisancedi. Abantu kabalifuni, abala confidence lana. So ukuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezimdola abantu bengalifuni, akuncedi, akuthuthukisi umnotho. Kahle kahle uyaqhubeka usifa. Ngoba okwenzakalayo intengo yempahla izaqhaza. Izaqhaza ngezimdola kula ngamanye ama currency.
Unandisa ngokuthi sizaphazamisa umnotho kangakanani lesi senzo sikahulumende.
Okubuhlungu kakhulu ukuthi izimdola lelo liyaqhubeka lesiwa against rand owukuthi thina njengomkambo weSouth Africa sami ukuthenga khona izinto eSouth Africa kuza sidulela nje. So kahle kahle injongo kahulumende angizwisisi. Kodwa okumqoka okucacayo kumuntu wonke ukuthi injongo yabantu lekahulumende zichiyene. Abantu bafuna impila kahle into zihambe kuhle. Uhulumende eyakhe injongo isegcekeni ufuna abaphezulu badle thina abaphansi sithwale nzima. Ngokunjalo usithi ngamafitshane kuyacaca ukuthi uhulumende kabathanda abantu abakusayo.
Kwagcizelelwa njalo ngenye ingcwethi uMnumzana Dumisani Nyathi wabo
infact vele kakula lutho kuyatshintsha akutshintshi lutho kakustabilize ama-prizes even kaku-improve i-economy yasezimbabwe njalo sikhangelela ukuthi ama-cost azaqhubeka lokhu ekhwela that is ama-cost ama-raw materials khangelela kwamakhampani ayimpothayo even i-cost of igetsi yamanzi konke sikhangelela ukuthi kungakhwela sesikhangela lathi thina nje abantu jikelele ama-cost of ama-basic commodities lakho njalo kuzakhwela. Ngenxa yokuthi inflation iyabe isiqansa i-exchange rate yezi iphakathi kwedollar laseZimbabwe lamanye ama-currencies iyabe lokho elisiwa idollar. Okumele kulungisiswe nguhulumende waseZimbabwe yindaba i-policy on currency. Yinto emele ilungisiswe naleyo ukwenzela ukuthi into yonke kuze kube stagnant and i-economy irespond. But i-$100 leyo kulethwa kwi-economy hayi singakhangelela okuhle kakula lutho okutshintshayo.
Omunye wabaphatheke kwezokusebenzisana loZulu umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association nakora upha umbono wakhe ngalolu daba ukuba lutshoni empilweni yabantukazana.
Ukuza kwe-$100 kuveza kahle kamhlophe ukuthi imali yeZimbabwe iyawa amandla okuthenga okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo okwedlula lokho ekade zikho khona ngokuba phela nxa ngabe isehla amandla isiwa amandla izinto ziyakhwela.
Osekusenzakala uDlela Ncube esithi kuyisibonelo sokuba esehlulekile ukuzigcwalisa lezo zithembiso zakhe uhulumende zokuba imali yakuleli izoqina kusiya ngesikhathi makuqathaniswa neyakwamanye amazwe.
Uveza kahle kamhlophe futhi ukuthi lokho uhulumende haye kukhangelela ukuthi imali yeZimbabwe ingacina amandla nxa iqathaniswa lerandi ledollar lepawundi leeuro kakusilo qiniso akwenzakali ngoba phela ezomnotho kazimanga kahle. Imali kayiqini ezomnotho zingamanga kahle ezomnotho zidinga ipolitiki ukuthi ime kahle ukuze lazo zihambe ngendlela efaneleyo.
Umabhala enhlanganisweni yesebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Ayisoze ke itshintshe lutho ngokubona kwethu okwenzakalayo ukuthi sesizabona nje ukuthi intengo ke ingaqalela phela ku-100 besibona okuningi ke kuyikuthi intengo ibisiqalela ku-50 ngokuthi yiyo phela imali enkulu sesiyabona ke izinto seziqalela ke ku-100 nale efakiweyo yikho esaye sikubone kulandelwa ngumkambo umkambo usuka ugijimele ke yona leyo imali ke ekhona efakiweyo.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Thabani Mabhena laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Ngizawuthwasa kule 100 pond nothengeni leZimbabwe kuyasisiza ngani gokhoni lokuze nivele ifile ma ilokuze nifile economic ifile kuyasiza ngani ukuba le 100 not ngoba ayitshintshi lutho nje akusincedi ngalutho lokho mina ngubona lokho ngo-100 notho okwenzani le kulokuthi baqale balungise umnotho welizwe first asidingi imali enkulu thina sifuna ukuthi umnotho ube kahle first bese sikhuluma i-currency right.
Uhulumende uveze ukuba imali ehlangeneyo e-100 bond esanda kuphawulwa izokuba isisebenza ngokusemthethweni kunsukwana ezilandelayo ngenyanga kaNtulikazi nyakenye. Uhulumende ngaphansi kwabebhanga le-RBZ waveza enye imali njalo ehlangeneyo yamadola angamachumi amahlanu i-50 bond. Ngimele iStudio 7 iseharare ingumevis kama.
Kulabantu abangaba yisigidi lengxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phakathi kwamaviki amabili phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo behlaba abantu ijekiseni leli kusukisela mhla ka-21 wenyanga edluleyo ekambimbitho lwaphela linyanga mhla ka-3 Mabasa. Phansi kwalolu hlelo kuhlatshwe abaphezu kwesigidi esisodwa 1.1 million ijekiseni lakuqala abazinkulungwane eziphezu kwe-116,607 bahlatshwa elesibili. wathi abaphezulu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili 268,403 bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu leli jekiseni bese kungani kumadolo nzima kunyanga ezedluleyo obese kudala ukwesabela ubana amajekiseni edlula izigidi ezingamashumi amabili lambili 22 million doses ayithengwe nguhulumende angagcina elahlwa. Elele Zimbabwe lalivele liqoqa ukuhlaba abantu abayizigidi ezilishumi 10 million ekupheleni kominyaka odluleyo oka 2021, kodwa akwenzakalanga njengokuhlela oyayikwenzile uhulumende. Kwagcina kuhlatshwe abaphezulu kwezigidi ezintathu kuphela. Ngemva kohlelo lokuphuma ijumo sebezinkulungwane eziphezulu kwezigidi ezinhlanu lengxenye 5.6 million asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala. Abayizigidi ezidlula ezine 4.4 million bahlatshwa elesibili. Abaphansi kwengxenye yesigidi bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhulumende weZimbabwe uthi uzasungula isigaba sesibili sokuphuma ijumo ehlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kusukisela mhlaka 2 wenyanga ezayo ekaNkwenkwezi lusiyaphela mhlaka 15. Elemelika selinike ele-Ukraine izigidi ezilikhulu zamadola US 100 million dollars yokuthenga izikhali zokulwisana lele-Russia eletheswa umlando wokubulala abantu mahlayana edolobheni le-Bucha abedlula amakhulu amathathu. Abaphoselwa egodini linye bagqitshelwa i-mass grave. Abanye babo babikwa babulawelwa ezindlini lemigwaqweni bengahlomanga. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Melika lenze lokhu kulandela umbiko oqakathekileyo owethulwe ngumongameli Volodymyr Zelensky izolo kuhlangothi lwezomvikela kunhlanganiso United Nations UN Security Council. I-Reuters ibika ukuba uZelensky ukubeke sobala ukuba ele-Russia lagongoda abantu abaningi labaphosela emgodini omkhulu njalo abanye abafayo bajiywa emigwaqweni lezindlini. UZelensky uthi ele-Russia kumele lijeziswe ngoba libulele abantu njengenyamazana. Kodwa ele-Russia liyakuphika wonke lokhu lisithi uhulumende kaZelensky nguye obulele abantu eBucha, Irpin lezinye indawo. Umfundisi uSanis Banda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi kuningi okwethusayo okwenzakala kule Ukraine.
Udaba lolu luyethusa kakhulu, kodwa thina siyakwazi ukuthi kulamanye amazwe ake yangena esingathi kuma-situations kumbe kumonakalo ofana nayo. Into eqakathekileyo kathesi ukuthi amazwe umhlaba wonke jikelele akusetshenzwe masinya ukuthi kumiswe ukulwa lokho okwenziwayo ngenxa yokuthi kuthi ukuthi kulomonakalo omnengi oyenzakalayo omunye esingawuboniyo ofihlakeleyo. Okokuqala ukumisa ukulwa ukwenzela ukuthi impilo zabantu zikwanise ukuthi sikwanise ukuthi sizigcine.
Usibanda uphinde wathi
okwesibili okusokuqakathekile ukuthi lindaba ngendlela esiyiyo yona sokumele i-United Nations ingenele kulolu daba ibe yiyo engenayo ekhulumisana le-Russia, ekhulumisana labo NATO ukwenzela ukuthi kube le ndlela okungakhangelisisa ukuthi kanti kwenzakalani. Njalo kokugcina ngibona ngani lindaba izagcinisisiya e-Hague ku-International Criminal Court ukuthi kuyethoniswa kufunyane ukuthi kanti kwahamba njani lawa mabutho abulalayo abethunywe ngubani. Njalo yinto abebezenzela kumbe yinto abayithunywe ilizwe ele-Russia belikwazi ukuthi bayakwenza khonokho. Ngakho sokusiba licala elikhulu lelo okuyasomela ukuthi likhangele.
Umfundisi Raymotsi oku-Baptist Church kobulawayo uthi lokhu kuyafana lombhuqazwe wegugurawondi.
Kuyasikhumbuza umbhuqazwe i-genocide yokubulawa kwabantu ngendaba yegugurawundi. Ngoba nxa sihamba thina sisiye emaphandleni ezindawo ezitsheneyo esilobela kwendaweni kuthiwa ko-Johnson eBalagwe ngapha eTsholotsho tiya kuyakiwe gubixegu endaweni ezitsheneyo kulamangcwaba ethiwa ngesikhiwa ngama shallow graves. Ngesinye isikhathi ubona inja isihambela ilethambo emlonyeni.
Umuthi uthi okwenzakala kwele Ukraine kuzisa usizi.
Lokhu kuyahlukuluza abantu okuthiwa ngesikhiwa i-trauma and recurrent trauma. Kutsho ukuthi i-trauma ukuhlukuluzwa okwanokuyana okwakudala kuyavuka futhi kungani yokuthunikisa abantu. Into embi sibili ukubulala abantu njengeswabanda.
I-Associated Press ibika ukuba kulabantu abedlula izigidi ezisithupha 6 million asebebaleke kwele Ukraine bayaphephela kwamanye amazwe. Okwamanje abakhokhela umanyano we-European Union, i-NATO labanye sebefuna ukufakela ele-Russia ezinye izithezo zenoto kulandela imbiko ethi babulala abantu mahlayana kwele Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngise-Maryland ngingokhipsi Dube.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Mbongeni Dube okhanda njalo olungisa izivalo lamafasitela ekwele South Africa. UDube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana usebenza labantu ababili loba nje kwesinye isikhathi kunzima ukuthola imali elizweni leli.
Ngizala ePlumtree eZimbabwe, ePlumtree okwamanje ngokuphila ngilapha eSouth Africa. Egoli ngafika ngo-2010.
Ye, kwakunjani ufika kuze kube lamhlanje?
Kwakuzinto mpela ama-challenges ayekhona, kodwa ngokuthi ngafikela ezandleni sikamama labomalume ngahlala nabo ngafunda nami umsebenzi owezandla. Kuma nje ngiyasebenza lami neyami company, I think ikhona nje kuba ngcono ukuphila kwakhona.
Ye, kule company bani ba?
Ngiyenza ama-glass and aluminium. La ama-sliding doors la esimanje-manje, ama-aluminium, ama-windows. I think nje yiyo nje ama-window afakwa ezindlini this time. Ise-modern windows and doors esiwafaka ema-window.
So kulungisa ngaphi khonokho njalo uthola ngaphi insimbi zakhona ukwezithi uhlanga?
Insimbi zakhona zitholakala kuthiwa indawo zakhona ngabo Conways nabo Shearline khona lapha eMidrand naseCenturion naseRandberg. Yila sithenga khona iMidrand then bese sithenga namaglass akhona la eMidrand line sala khona.
Kunzima kanganani ukwenza ibhizimusi leyo njalo nxa usukhangela kathesi kuyachova yini kumbe liyazamazama nje?
Siyazamazama nje, akukho ukuchova okutheni, siyazamazama. Ama-challenges maningi umuntu wangaphandle ngilapha kuleli lizwe, amaphepha akhona engahlangananga ngendlela eziright, okokuthi ama-companies kwezindawo uyathola ukuthi bafuna into ezibheleleyo zonke ezala. Njengokuthi mina ngiyabe ngenza ama-shortcut, into zami zingaphelelanga, imisebenzi ngigcina ngayitholanga ngaleyo ndlela. Kodwa khona hayi, ngiyazamazama ukuthola le mncane lami endikineyo ukuthi ngikwanise ukuphila.
Ye, asithi-ke ngenyanga nxa sikhangela sibili kuyenelisa ukuthi uthengise amawindi amafasitela amaningi kanganani?
This days vele into engathi ngibhizi ngayo kakhulu ngama-repair repairs. Isitoko nje esitsha esiyabe sifunwa ngabantu hayi kuphansi impela, kuthulile, especially iminyaka mokuqala. Ngibhizi nje ngiku-repair into yama-slodging to angahambiyo, iminyango engavaliyo, amaglasi aphokileyo ezindlini. Yikho engikwenzayo these days.
So kanti singathi ulabantu abangaki osebenza labo khona?
Angilamajida nje awu-2-3 engisincedisana lawo ma nginomsebenzi. Siyancedisana nje lapha nalapha ngoba amakhampani zakhona amancane semaningi, siyakwazi ukuncedisana ngalo, sibize omunye azongincedisa namambizi ezokuncedisa.
Luvula njani umsebenzi? Umsebenzi nxa usukhona nawe luwuzwa njani ukuthi sukhona?
Ama-internet, ama-Google ads, i-internet yiyo esisebenza ngawo manje, into zokumaketha ku-Google. Ngoba yonke into vele manje siku-Google, yikho esikusebenzisayo ama-internet manje ukumaketha.
Uyangena ku-Google ufike wenzeni?
Ufike ufake i-profile yakho, ufake ukuthi wena wenzakani. I-Google Ads bayibiza bethi Google Ads. Kune-Google Ads ne-Google My Business. Uyangena nje lapho ufake i-profile yakho, ama-address akho, ama-numbers akho, then kunemali efakwayo. Maybe ngathi ngeviki ngiyafaka almost 1,000 rand. So then sebeza ifaka khona le ku-inthanethi.
Nxa ungenza njalo ke wena kuya kula ma-returns amahle kumbe kujalo kuphuma njani?
Some good month kwe nama returns mpela na ubona ukuthi kusebenzekile. Kwe inya kunga kono tutele uyenzelo kwi 3,000. Kunga yenzanga imali e-10. But kwe inya ngenhle nawe mpela uyasebenza kasi nama reference. Sesisebenzile mpela indawo eziningi kwezi indawo ufonela nje ngumuntu obonela oyenze khona. Ama references yiwamanye futhi asizayo futhi endaweni ezinjalo.
Isingathi ke uze uqale konke lokhu waqala njani? Ulo buciko bakho kumbe wapho ukucabanga nje ukuthi kahle ngenze lokho?
Ngasebenza ekhampanini. From ekhampanini ngasebenza amakhampani ebayi 3. Ngafunda lami lo msebenzi wezandla ama aluminium. Then manje ngiqale before qale lockdown. Because lockdown mayiqala bengisebenzele ekhaya leso sikhathi seBulawayo. Sathi masizokuthi lize liyakazovala sakubuya saza ngapha. Then yibo ngaqala khona ukwengena kwi-internet lami ngafaka ama-ads ami.
Yes, ngathi waqalisa ngamakhampani amakhulu kumbe amakhampani amancane lapho osebenza khona.
Kwakungamakhampani amakhulu, kwakungamakhampani amakhulu. Because the last year engiphume kuyo nabe kuyikhampani enkulu. It's a pity ngoba nje ibhosi yakhona siyatshona, but it was a big company. La engigcine ngisebenza khona engaphuma la msengizenzelo kwakho.
Yes, ngathi khona manje ubona ngazani kuthova njani kodwa ngingasukhangela.
Ngiyazama, but ama-challenges akhona lapha nalapha, but ngiyazama ukuthi ngiphile nami. Ngifaka ukudla etafuleni. Ngizama ukuimprove impilo ibe ngcono, but ngiyazama zama. Akulali protein atifana lokho.
Yeah, abafisa ukuthi baxhumane lawe khonapho benze.
Inumber zami is 078-03-00-163. Umbongeni Dube ngihlala eMidrand eThembisi. Endaweni ethiwa iseThembisi eMidrand.
Yeah, akuyiphindi inombolo yakho.
078-03-00-163.
Valelisa abalaleli ba.
Siyabonga abantu abalaleleyo. Siyacela lisupporteni silungiseleni izinto abasafisa ukwakha ekhaya. Siyayenza ama windows siwaphathise labo malayitsha abakhona malayitsha abasincedisa. Siliphathi naseBulawayo futhi abafuna ukwakha izindlu zabo sibe zinhle. Sikhona siyalenzela iminyango naba windows ama garage doors.
Umnumzana Mbongeni Dube isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa. Limuzwe ixoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eseMidrand. Ele Botswana lithi lizaqala ukupha ingwalo ezijengisa ukuthi abantu bahlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ezidindwe ngemitshina ukuze benelise ukuzisebenzisa ukuchapha imingcele. Kuleningi labeZimbabwe elilungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lePasiya ngesikhathi yamazwe angumakhelwane eqala ukuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Isikhulumi kugatsha olubona ezempilakahle kwele Botswana uDokotela Christopher Nyanga uthi uZulu uzaphiwa ingwalo ezidindwe ngomtshina ama-digital vaccine cards endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Unyanga uthi ofisi yakhe ibone inani liqonga labantu abadinga incwadi lezi ukuze zibaphathise uchapha imncele. Uthi banikeza incwadi ezidindwe ngemtshina uze kungasetshenziswa ezokuzibazela.
Dilotse ile khone go bona gore batho ga
ba sizama ukuthi simise ukuthi abantu basebenzisa incwadi abazithola ngodlo lokhu sesikubona ukuqala ukwenzeka.
Amazwe angumakhelwana afana leBotswana, South Africa kanye leZimbabwe ayeketisa iziqondiso zokungena emngceleni labo abatshengisa ubufakazi bokuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bevunyelwa ukungena kungela esinye isidingo. Labo abangahlatshwanga kuzamele batshengise impumela yokuhlolwa i-COVID-19 itshengisa ukuthi abala mkhuhlane lo ingendala okudlula amalanga amathathu. Ngunzana Andreas Sibanda yena uphakathi weningi elikhangelelwe ukuphuma lilubhekise ekhaya ngekhefu lePasika evikini ezayo. Uthi inyathela likahulumende lizabaphathisa ekulungiseleleni ihambo zabo kodwa uthi lokhu kulakho kudala uxoxozela ngoba amalanga ekhefu esefikile.
Umbiko osuvele kuhulumende weBotswana ukuthi baza kuba lama electronic vaccination card ngibona ngani uzakhoza iconfusion ngoba ungakhayela sesele lamalanga angu 9 kuphela ukuthi abantu beqalise ukuya kuholiday. Ngakho ke mbona ngani kuzakhoza iconfusion eningi kakhulu. Lokho ngabe into eqale ukwenziwa kusesele isikhathi.
kodwa uhulumende weBotswana ukuthi abafana lomzana Sibanda kumele angabe ekhathazeke ngoba uhlelo lokuphathisa abantu lusenziwa ngesiphangiphangi kungathathi ngisho ihola. Abantu kumele balobe besebenzisa incwadi ye-email bethole impendulo ungakahambi isikhathi. Umzana Mthabisi Dubena okhangelele ukuya ekhaya esuka eSouth Africa edlulako leBotswana uyayincoma imisebenzi yabohulumende bamazwe abangomakhelwane.
Mina ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi abantu bavumile ukuthi basebenzise ama-vaccination cards linyathelo elincomekayo ngoba wonke umuntu uphethe i-vaccination card kodwa ukuthi abantu basebenzise ama-digital cards lakho kezwakala ngoba kulama concerns ukuthi abanye abantu bangabe bephethe ama-vaccine cards awe-fake ngoba kulabo bantu abagangileyo phandle la abakwaziyo ukuzenza lezi zinto. So kuhle ukuthi le digital ibe khona.
Udube uthi ongakhathaza ukuthi njengoba kusetshenziswa imitshina kanye lezebulenjini kungaba lokuphazamiseka ngesikhathi abantu besithi bafaka isicelo sokuthola incwadi ezidindwe yimitshina.
Kuqakathekile ukuthi abantu bangafaka ama-applications abo nge-last minute because with into ezifana le-internet you'll never know. Yikho kuphela esingakhathazeka ngakho sikhangelele ukuthi Easter isemaduzane kodwa hayi khona kulinyathelo elihle eliqondileyo ukuthi kusetshenziswa ama-digital vaccine cards kodwa akufuneki ukuthi kugcine kuyi-inconvenience abantu abafuna ukuya ekhaya nge-holiday.
Iningi belisehluleka ukuya ekhaya ngenxa yenhlawulo ephezulu ekade idingakala ikakhulu abantu behlula i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Kodwa amazwe ambalwa ancelelane leZimbabwe awasadingi i-PCR test. Kulabo abahlatshwe i-Jackson ngokupheleleyo bayavunyelwa ukuchapha kungela ezinye izidingo. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Abenhlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa iyethobela Arts Foundation yakobulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempela viki kusukisela ngolwesihlanu usiyaphela ngomgqibelo kuleli dolobho. Lo mcimbi ujonge ukuba inhlonipho lokunanza umsebenzi omuhle owenziwa ngamaqhawe omdumo wembube abawubumba amaqembu eminyakeni engamashumi amahlanu edluleyo. Lawa maqembu ngakugqela oBlack Mfolosi, Imbizo, Sunduza, amaBhobesi lamanye. Sibe lethuba lokuxoxa lomqondisi owasungula inhlanganiso lo eyethobela Arts Foundation, umnumzana Oscar Siziba, ngalo mcimbi wabo wangempela sonto.
Umcimbi esilanga ngoFriday uorganizwa yithobela Arts Foundation, foundation esile 2 years operator, a registered foundation under National Arts Council of Zimbabwe. A promoter ama upcoming artists and the Zimama season artists esenza ama shows lokunye. So we have got a show okuthiwa khona honoring Imbube legend ona abaculi bembobo abacula kudala kusukela ngo-1960 something up to right now. Yabo honor the likes of Blake Mfolosi, Sunduza, Isinyizi, amaBhobesi and others. So the siyenza leyo ishow nge-Friday mhlaka 8 April 2022. Therefore, at 5 PM siyafika u-8 eBulawayo Theatre. So kuyaba kumnandi ama-artist amayenza bekhona lapho e-performa enandisa yindosa usa the Morning Star, iSunduza, iGreatstars, iJongos, iDeng Happy Boys, and then yindosa usa Teenagers, Men of Influence and others.
Kungenwa ngemali yini?
Yebo, kungenwa ngemali 5 yusa ukungena abadala abantwana 3 yusa.
Kungani liyenze ngesikhathi esifitshane 5 to 8 kuphela?
Yes, yenze 5 to 8 because it's a 2-day event. The next day on Saturday, ngaka 9 April, izabe isuka lapho izokhambisa ama-legends ethu ukuthi ebuka e-museum. Bakhuphe njengoba sebesiba-ona bebuka izinto zethu zeZimbabwe. Then sisuka lapho sizohamba siye emasilela lapho esizafika khona sikholisa khona Linking Together, sijabula sithokoze abafuna ukuthi bakwanise ukuthi bazokhuluma lama-legends bakhulume nabo bakholise babuze konke ababuzayo. I-free event izoba ne-Saturday emasilela eGwakalanda.
Susela sikhathi bani? Yephela sikhathi bani?
Okay, so ngicela ngo-12 eGwakalanda iziyophela ngo-6 ntambama ilanga lonke.
Lo bekungumnumzana Oscar Siziba, umqondisi wenhlanganiso eyethobela Arts Foundation esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngupresidence Jeremiah Ngcidi, asidibaneni ngwafu ka-6 kusasa.